VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 8 kuMbimbitho 2020 kuGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bakhuthazwa ukuthi bathuthukise abesifazana.
Akula baba ukuthiwa nangiyani umazakhela ongunxumalo kumbe onguthuma, kodwa uzakuzwa kuthiwa umuzi lwa ngokamaNdebele, umuzi lwana ngokamaNcube.
Ulaliswa esibhedlela seHarare ocatshangelwa ukuthi ulegciwane lecoronavirus. Sokule minyaka emihlanu wathunjwa umnumzana iTaitsamare olokhe engaziwa ukuthi ungaphi.
Sikhumbula ilanga lelo lapha okwathunjwa khona omuntu wethu owayengu-captain wethu iTaitsamare. Sikhona nje khonapho ngase-Africa Unity Square, sigqoke ezimnyama nje.
Zingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu weZimbabwe bakhuthazwa ukuba bathuthukise abesifazane. Inkuthazo le yenziwe ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo ubona ngezabesifazane kuhulumende weZimbabwe. Unkosikazi Nyoni uthi kuqakathekile ukwenza lokhu ngoba omama yinsika yemizi, amabhizimusi lokunye okuthiyeneyo.
Akula baba ukuthiwa nangiyani umazakhela ongunxumalo kumbe onguthuma, kodwa uzakuzwa kuthiwa umuzi lwa ngokamaNdebele, umuzi lwana ngokamaNcube. Okutho ukuthi omama balakho ukuthi benze izinto ezinhle eziphakemeyo, ezakhayo, ezilingana lezabo baba, kodwa bahlale belokhu becindezelwe engani kabenzi lutho. So i-International Women's Day iqakatheke kutheni? Sokumele ukuthi abantu sibakhuthaze, sibakhumbuze ukuthi omama ngobani.
Uthi kuyajabulisa ukuba ilizwe leZimbabwe liyazama ukuthuthukisa abesifazane.
Okwakhathesi omama beZimbabwe bayaphakama. Asithathe o-ministers of state, uzathola ukuthi islama provinces alitshumi, abahlanu ngobaba, amaminista amahlanu ngomama. Bese sithatha futhi ku-civil servants. Kuma-civil servants abaqhathwa nguhulumende, 54% yama-civil servants ngomama. Okutho ukuthi kukhona kokuhle osokusenzakalo sokutshengisela ukuthi omama imisebenzi bayawazi. Kodwa emisebenzini ephakemeyo enjengokuthi omama abalamabhizinisi abo amakhulu, lapho lokho sisesebafitshane.
Olwela ilungelo labesifazane unkosikazi Busibhebhe uthi kunengi okubhekane labesifazane.
Omama namankazana yibo abaningi emphakathini wethu abayenza more than half, esingathi 52% yomphakathi, kodwa yibo njalo futhi abahlukumezeke kakhulu nxa sesikhangela indaba zepoverty, ezemkhuhlani, i-climate change ba-affecta kakhulu.
Unkosikazi Bhebhe uthi imithetho yelizwe isekela ukuthuthukiswa kwabesifazane, kodwa kukhanya engani inkokheli yelizwe kayenzi kahle kulokhu.
Ngibona ngani iZimbabwe ile mithetho emihle kakhulu ephepheni, osokusele ukuthi kube le political will, le implementation, and amalanga lawa lenyanga le ekhangela amalungelo abomama, International Women's Day, aqhakathekile ukuthi sibuzaneni ukuthi kanti kusilela ngapi.
Obunye njalo olwela ilungelo likaZulu unkosazana Florence Ndlovu uthi usuku lwe-International Women's Day kalutsho lutho ikakhulu nxa umnotho welizwe ubhidlika.
Ilanga le-Women's Day lilanga elikakathekileyo nxa ilizwe nalo liraithi, but ma lifika leli langa sikhala ngokuthi ezibhedlela kulamaphilisi njengabomama, sikhala ngokuthi asilimanga, abantwana bazahamba ngani ezikolo, libuye nje libe lilanga nje.
Uthi abasifazane bazaqhubekela phambili besenza imisebenzi ephansi.
EZimbabwe lawo uyabona ukuthi i-employment vela isekho, bazaqhathwa ngapho umama bathola amathuba. Sesizaphelela ekuthengiseni amatamatisi, yeyamathuba ekuthengiseni amatamatisi silawo. But in terms of quality work and quality businesses, akula. Sizathola singama-traders size siyeguga.
Uphinde wathi akuncedi ukuba lamalunga edala lephalamende amanengi awesifazane.
Yisukabani labo mama basephalamende bayenza kuphi ukutshintsha ngabesephalamende nxa sikhangela for instance indaba ye-whipping system esikhala ngayo le ukuthi olright omama indaba zabo zingena njani ephalamende ziyaprioritizwa yini ngazifika and on top of that masebekhulumile izinto ezibakhathazayo ziyaphenduka yini zize-implementwa phansi.
Usuku lwabesifazane lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi I am Generation Equality, Realizing Women's Rights. Kudaba olufanayo abesifazane ezansi emaNdebeleni bathi lokhu bebandlululwa ngobulili babo ngoba abesilisa bathola amathuba angcono okwezokuthuthukisana. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Laloba leli langa linanzwa mnyaka yonke, abesifazana bathi uhlelo lokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazana luhamba ngesiqubu sofudu, njalo kuyadingeka ukuthi uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo zisebenzelane ukuze kuphele ukuncindezelwa kwabesifazane. Unkosikazi Janet Nkalo isakhamuzi emaTshetsheni uthi laloba ethakazelela leli langa mnyaka yonke akula nguquko ayibonayo ngoba iningi labomama ikakhulu emaphandleni lithwele nzima.
Leli langa leli labomama labekwa kuphela kwathiwa ngelabomama. Umama usebenza nzima, umama unakekela imuli edingela abantwana ukudla. Hayi libebala nje lamama elabekwayo leli langa leli kwathiwa ngomama babesizama nje ukuthi basithuthukise. Mhlawumbe ngumbono omunye umama wayesethenzela ukuthi sikhululwe lathi asikhululwanga thina. Umuntu ongumama vele uthwele nzima shema ukukhuluma manje.
Unkosikazi Phathisiwe Dubo ngumfundisi kubandla leChrist Tabernacle Ministries uthi lasisesontweni lukhona ubandlululo, kungakho kuyadingeka ukuthi kube le mfundiso kubomama ukuthi baphatheke kundaba zobukhokheli.
Nyananzelela ukuthi amachurchi kulokungcindezelwa kakhulu ezigabeni zokukhokhela. Abantu abaningi abakhokhelayo ngobaba, abafundisi ngobaba, ama-administrators ngobaba. So kusinika ithuba lokuthi siyekhuthaza abantu emachurchi ukuthi nabomama baphathe ekukhokheleni. Kuba ngcono noma ungakaphumeleli ngoba obaba yibo abaningi kakhulu endabeni lapho okukhokhela khona. Kulobungcono akusafanani leminyaka edlulileyo kodwa sikafiki lapho esilingana khona.
Okugcizelelwe ngukosikazi Sibonile Magwalo ophatheke kwezokwenziwa kwegolide othi ngempela abesifazana bafuna imfundiso.
Ukuthi kube ngcono ukuthi sifune imfundiso omama bafundiswe. Akuthazwe babichallenge bakhulena le ukuthi khona omama abala that confidence.
Laloba iningi labesifazana lingakafiki kuzinga eliphezulu, Nkosikazi Qiniso Khabo olilunga le-Women's Coalition of Zimbabwe uthi imizamo enziwa nguhulumende weZimbabwe iyancomeka.
Ama-opportunities ayalingana komama lapho baba everywhere. Maybe sesingaba lama-gaps lapha ekuthini maybe because naturally men are used to having other men on their side. Thina kuprovinsi yethu kathesi siyakabona omama bekuma-positions are influential.
Umnumzana Wellington Naro isakhamuzi eGwanda uthi omama labo kungumthwalo wabo ukuphakamisana bona ngokwabo ukuze balwisane lokuncindezelwa ngabesilisa bemanyene.
Kulilanga lokuthi omama bethathele inyathelo ekunanzelela lapha abavela khona, lapha abakhangele ama-goals abakhangele ukufika khona. Ingikhalisha kwento mama ukuthi isikhathi sokuthi besuku nesesifikile.
Unkosikazi Bridget Moore isiphathamandla sogatsha olubona ngendaba zabesifazane olwe-Women's Affairs uthi ukuzabe le micimbi ehlukeneyo yokuthakazelela ilanga le-International Women's Day.
Kathesi sikhangelele ukuthi sibe ne-International Women's Day. Usually omama babuya nama-activities abo bezoshowcase what they are doing with their hands.
Usuku lwe-International Women's Day lunanzwa mnyaka yonke mhla ziyisishiyagalombili kunyanga kaMbimbitho. Kwamanye amazwe leli langa lidlula nje njengawo wonke, kuthi kwezinye indawo liba likhefu, kukanti abanye omama bangena ezitaladeni betshaya idoyidoyi bekhonona ngokuncindezelwa ngabesilisa ngalolu suku. Lonaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi hashtag It's for Equal, okuthi ukuthi ngubani lobani lo mlando wokulwisana lokuncindezelwa kwabesifazane. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Direct from Washington, the voice.
Uhulumende weZimbabwe ubika ukuba kulomuntu ovele kweleThailand oselaliswe esibhedlela seWilkins Hospital eHarare ocuthangelwa ukuba ulegciwane lecoronavirus. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko luthi umuntu lo uzihambele kwesinye isibhedlela eHarare wasehanjiswa eWilkins Hospital. Uhlangothi lolu olwethule umbiko lo ebulenjini bokuxhumana obeTwitter luthi umuntu lo usahlolisiswa igazi lakhe ukuze kubonakale ukuba ulomkhuhlane lo kumbe haji. Luphinde lwabika njalo ukuthi kulomuntu ohlala eMaswingo owethekelekelela kwele Dubai ocetshengelwa ukuba ubelegciwane leli kodwa kutholakale ukuthi igazi lakhe kalilagciwane lecoronavirus. Ubona ngokuvinjwa kokumemetheka kwemikhuhlane kuhlangothi lwezempilakahle kuhulumende uDokotela Phoshiya Manangazira uthi eleZimbabwe lizama ngamandla wonke ukuthi livikele uZulu kumkhuhlane lo njalo selizavula indawo eziningi lapho kuzabe kuhlolwa khona abantu igciwane leli.
You can never be quite prepared, but we have taken the right steps in accordance with the World Health Organization guidelines. But we have also been working very closely with the Chinese government in Zimbabwe in terms of their embassy, but also the medical personnel that have been deployed in our country as of last year.
Singeke sathi sizimele ngokugcweleyo silandela iziqondiso zeWorld Health Organization, sisebenza leziphathamandla zikahulumende wakwele China. Nxa sikhangela ukulwisana legciwane leli, sisebenza labakuhlangothi lukahulumende olwezempilakahle labasemadolobheni eHarare lakoBulawayo. Nxa usithi sizilungisele na, yebo ngingathi ngokungafika kusilinganiso sokungamachuma esikhombisa ekhulwini. Ngikhuluma nje kuvile sizabe silolonga abezempilakahle ngendlela zokubamba abelegciwane leli, njalo sizabe sidinga ezinye indawo zokuhlolisa abalegciwane leli elizweni lonke jikelele.
Countrywide, so that we are not just limited to Harare or Bulawayo, a confirmed case happen.
Lo ngudokotela Phoshiya Manangazira obona ngokuvinjwa kokumemetheka kwemikhuhlane kuhlangothi lwezempilakahle. Besixoxa laye eseHarare. Sokuleminyaka phose emihlanu wathunjwa umnumzana iTai Tsamara wenhlanganiso yeOccupy Africa Unity Square. Wayefuna umuyi uRobert Mugabe asuke esikhundleni esithi wayebusa ngochuku. UTsamara owayekhokela inhlanganiso le ocathangelwa ukuthi wathunjwa ngabezomvikela eZimbabwe wathunjwa mhlaka 8 Mbimbitho ngomnyaka ka-2015. Umnumzana Charles Nyoni okunhlanganiso le uthi kuyamangalisa ukuthi uTsamara wanyamalala.
Namhla silonkosikazi kaItai Tsamara oshifra sikhumbula nje nokuqakathekisa ilanga labo mama njengoba kuyi-International Women's Day. Sisithi kuzulu wonke nxa siphakathi kokukhumbula leli langa masingakhohlwa uShifra inkosikazi kaTsamara ngoba naye ngomnye wamakhosikazi achiwayo sekuneminyaka eyithupha engakwazi ukuthi umkati ongaphi, engakwazi ukuthi umkati uzabuya yini kumbe vele akusela muntu ozayo. Okwakusasa sizabe sikhumbula ilanga lelo lapha okwathinjwa khona omunye wethu owayengu-captain wethu uItai Tsamara. Sikhona nje khonapho ngase-Africa Unity Square sigqoke ezimnyama nje sithi hayi ngithi akula kuthaba, akula kulunga, akula nje nakuba nokuthakazelela lapha ngoba omunye wethu bakho phakathi kwethu. So siyabe sikhona sikhumbula nje njengenjayelo yakhe yokuthi wayetholakala ngase-Africa Unity Square.
Lokhu lilethemba ukuthi uyaphila na?
Ithemba silalo ngoba sinalapho esabona khona amathambo akhe njalo kumbe lapha angcwatshwa khona. So ithemba singeke salilahla ngoba esintwini sethu esabantu ukuthi sithi umuntu ubhubhile kumele sibone lapha angcwatshwe khona kumbe sibone amathambo akhe ukuze imuli yakhe naye ithole ukuya phambili kanye nokubhifiza impahla zakhe. Kodwa kwakathesi impahla zakhe zisagciniwe, unkosikazi wakhe usagqoke iringi okutshengisayo ukuthi hayi ithemba sonke silalile ukuthi hayi owakithi bazamletha nje xa selefuna ukumletha.
Umnumzana Charles Nyoni ukuhlanganiswa ye-Occupy Africa Unity Square sixoxe laye eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Believe Gawule webandla le-ZANU-PF.
yikuthi emumayini wethu lo okhona yikuthi kathi sizakhuluma ngokuthi ukunyamalala komuntu kwenzakala ngesikhathi sombuso lwana okamgabe kithi ukuthi kwenzakalani kwafana ngohulumende nalwana nguye ngaleso sikhathi uhulumende kamgabe wayelomlando ukuthi udingisise njalo ukwayisa ukuthi uzofike ekuqineni ukuthi kathi ungabe kuyini okwenzakalayo ukuthi umuntu lwana wanyamalala njani ngikwenzwa konke konke kwakumele abantu bakulandelelwe yisethi ama-security agents aphumele nempendulo eqondileyo ukuthi sindi engashukisa noma ngubani le muli yakhona ngoba akula muntu nje kipso ngapho ngokuhamba nje ukuthi unyamalele lanxa kosenyamalele kodwa kumele ube umzila ozakhombisa ukuthi kodwa kule nto enje yayenzakalayo ngaye kodwa nilusizo nje kipso ukuthi into lezisezisibesele emuva emumeni lwalwana uhulumende kamgaza.
Kodwa siyabona ukuthi abanye phela ababusayo okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa babekhona ngesikhathi leso kuthunjwa uTsamala. Kuyini okwenza ukuthi bengaveze egcekeni ukuthi kwahamba nje kanje kanje?
Ukuthi ezinye izinto Gibbs nxa sibuyele emuva siyananzelela ukuthi abantu babelokuthi abanye babekhona kodwa babengobani kulo muntu owayekhona owayenguyiwayesethi ngaleso sikhathi owayelamandla ukuthi kwenziwe okuqondane nakhona okukuceka ukunyamalala kaTsamala. Kodwa ngalesi sikhathi kathesi ukuthi kulokubuyiselwa emumeno nalowo khona kathesi yes of course uhulumende lomlandi ngoba sikhuluma ngendaba yena le even ekukurawundi anti abantu belokuyisebesenza umsindo belisithi hayi akukhulunywa ngakho akuze which is good but akulandelelwe lakathesi kudolakale ukuthi kathi engabe waya ngaphi uTsamala.
Umnumzana Belief Gawule ukubandla le ZANU PF besixoxa laye ekobulawayo. Sikhangele ngamafutshane ezivela kwamanye amazwe. Abantu abaningi abasavunyelwa ukusuka kwezinye indawo kwele Italy kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus. Kodwa lokhu kwenzakala ngesikhathi umkhuhlane lo usuhlasele kwele Melika endaweni ezibalisa isigodlo saleli lizwe Washington DC. Umkhuhlane lo waqhamuka kwele China usubulele abantu abedlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3500. Sike singene kwezamasiko khona manje.
Senganamasiko wesenzi umanzi
loba bamkhulu
namasiko babelo bolo wesenzi.
Njengoku lithembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili sikhuluma ngokwenzakala kulezi nsuku nxa umuntu edinga intombi. Silo mama lapha uNkosazana Vivian Nomalanga Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala e-Israel. Kugcina vele uvunyelwana ngesibhangibhangi vele akusela lokho kwabo ukuthi uyahlala iminyaka ezintathu kumbe ezine kuba umnyaka wonke ulokhu ubalebaleka nje usithi ngisacabanga
kuba Facebook lapha sokuyikho nje lokhu ukuthi umuntu ungena ku-inbox ucela i-phone number umnika i-phone number liyaqala liyaxoxa from there manje ngoba sokulala ama-video calls selingakwazi ukuthi lixoxe ngama-video call akubone na umbone kuyaqhubeka from there. Kodwa vele ngesikhathi samanje abantu abaningi ungathi ungabona vele intombazana ikunika i-phone number isuke isivumile ngoba obhuti manje abasakwazi ukuthi bayakhombisa intombi ukuthi akulandelele ngokucela nje i-phone number wena ma umnika i-phone number leyana ekuvingelela nje ecela kumbe izithombe umthumela hayi vele labo sebesazi obhuti ukuthi hayi akusafani lakudala usuke usisi evele naye esethandile.
Mhm. Siyakhumbula kudala sibili lawo okwenza engxenye ukuthi hayi nisacabanga kumbe into ezinjalo
le mahloni kebe kusasa ngamahloni ngendlela ebesikhuliswa ngayo ukuthi ngeke umfana vele ethe kukhombisa ukuthi uvume khonapho kuyabe kungathi ungumntwana lwana kumbe ongakhulisekanga kahle uyayibona into yakhona so ukwala lokhuyana noma lawo inhliziyo iyabe isitsho kodwa kuyabe nje kuyinto lawo okhulu uyibona ivinosisi beyenza kuyaqhubeka kanjalo kanjalo kuyabe kungekho nje isizathu esitheni kodwa amahloni nje ukuthi ngeke ubhudazela kuthi uyakukhombisa namhlanje uvume khonapho khonapho bathole osisi bethu labomama bethu labo bedlule khonapho umuntu bevele ngakhonjwa khonapho njengalokho okwenzakala manje.
Ake isikhathi sesidliwe ngumangoweni thatheleli thuba ukuthi mbonge uNkosazana Vivian Nomalanga Bebe. Siyabonga kakhulu mabebe ungathina kusasa mama.
Ngiyabonga kakhulu baba dubube nelanga elihle nabalaleli
la kube njalo mama khona ngapho.
Okay baba ngiyabonga.
Ake abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Asihlanganeni njalo singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sesingene kwezamasiko amafutshane.
Yebo yebo yebo, mtshakaza muhle zimpapo muhle. Yekudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumayigobe. Namhla kuhlelo sixoxa loMelisa Jingwanangwana, yena ongumbalisi. Sikhangela usuku lwe International Women's Day. Melisa, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho mayelana ngosuku lwe International Women's Day.
Ilanga le International Women's Day lilanga eliqakathekile kakhulu emphakathini, lilanga esilithakazelelayo kakhulu njengabomama, njengabantu abafisayo ukuba kube lokulingana kwamalungelo abantu bonke omama labo baba. Lilanga elokuthi sikhuthaze abantu abangomama labanye nje singakhangelanga abomama kuphela labo baba labasakhulayo ukuthi benanzilele ukuthi kwini okwenziwayo ngabomama, imisebenzi etshiyeneyo, ukuphumelela kwabomama njalo kwini okumele sikwenze, okusamele sikwenze. Njengomhlaba wonke singakhangelanga omama kuphela ukuthi yiziphi izinto ezitshiyeneyo esingazenza ukuze omama labo betholakale ehlelweni ezitshiyeneyo ezipumelelisa umphakathi.
Melisa, asixoxeni kancane mayelana ngabatsha abesifazana ezikolo. Bona babhekane lodubo olunjani?
Abatsha besifazane babhekane lenhlupho eziningi ezikolweni, ezifundweni zabo. Ngikhangele ngiqalisela kwababe secondary school, indubo abahlangana lazo ziningi. Sikhangele izinto ezinjenge abuse, umntwana yabehlutshwa, ehlukunyezwa kwezinye isikhathi ngababalisi abesilisa, kwezinye isikhathi ngekhaya, kwezinye isikhathi endleleni nje kwesikolo kulabe abanye bahlukumeza, engakwazi layo umntwana ukuthi hayi kule ndlela zokuthi ngizibile, kodwa engakwazi ukutshele bani enzeni ngakho. Amalungelo yabekwazi ukuthi kumele ngibe la ngilawo, kodwa akakwazi ukuthi etshele bani. Impilo yeZimbabwe umntwana uyalingeka lula ngemali, amankazana ayalingwa imali, bebatshela ukuthi ngizakwenzela lokhu lalokhu, becine bezithwala, becine sebengasaqedanga izifundo zabo. Abanye abafunda kumakholeji ukuze bafunde, bagqoke, bathole indawo yokuhlala, bageze nje kuphela izinto ezincane njengalezi, ukuze bazitholi bazithola ngendlela ezingayisizi, ukungayisikho ukuthanda kwabo, kodwa kuludubo olenza becine besenza lezo zinto.
Sike saxoxa labantu abalwela amalungelo oluntu elizweni balesikhalazo sokuthi kulaba balisi abesilisa abayenza ezocansi labafundi babo. Uke wakuzwa khonokho na
indaba yokuthi kulaba balisi abahamba emacansini labafundi? Indaba esilesikhathi senzakali, kodwa ukuthi nje abantu bayibona isenzakala bekhangela eceleni. Ababalisi bayathembisa abantwana ukuthi nxa ufuna ukuphumelela ngizakwenzela lokhu, ngizakunika imali engaka, kumbe ngizakunika, ngizakupasisa. Into vele embona ngani imbi, okumele ikhangelisiswe. Abantu becabanga indlela zokuthi abantwana bengavikelwa njani, bafunde kuhle kungela kuhlukunyizwa. Ilanga elinje mbona ngani ngelinye lamalanga elingasetshenziswa ukuthi into enje iyenzakala, singenzani ngakho sivikeleni abantwana bethu ukuze bafunde kuhle.
Hayi, sukuzwile Melisa, siyabonga ngokungena kuhlelo. Phosela amazwi akho okugcina.
Amazwi ami okugcina ngamazwi okukhuthaza omama ukuthi asingasaleleni emuva, asizifakeni lathi, sibe phambili singayisabi ukuthi hayi lokhu ngokwabo baba, thina ngike sikwenelise. Lathi asitholakale nini, sisima phambili, sithatha lawo ma opportunity esiwatholayo.
Hayi, sukuzwile Melisa Jingwanangwana, kuwe ngithi happy happy International Women's Day. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Sakazo muhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili ekhasini lethu leFacebook ku-VOA Ndebele kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngabatsha abesifazana mayelana ngokuqakatheka ngosuku lolu. Abafisa ukungena kuhlelo lakho kusithumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318, lakho njalo kungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwanele kwanamhla sohlangana ngolwesibili olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMikehove. Abomama ngithi happy happy International Women's Day. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mikehove, kade usethulela ke uhlelo lwabatsha. Singene ke kwezokholo lwesiKristu.
Soku isikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa, njalo ngiyabonga kakhulu ukuba kulolu hlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo osukela kuLuke chapter ka-4, ngizabala kuverse ka-16, ngiyabala lo verse 22. Uverse ka-16 ithi yona, wafika uJesu eNazareni lapho ayekhulele khona, njengoba kwakungumthetho wahamba esinagogo ngesabatha wayaphakama wabala. Sibale lapha ku-22 lithi lona, bakhuluma kahle ngaye uJesu, bamangaliswa ngamazwi ayephuma emlonyeni wakhe awenhlakanipho. Basebesithi kodwa, kanti lo kasumtaka Josefa na indodana yakhe? Ngakho siyananzelela ukuthi kulento eziqakathekileyo empilweni ezenza ukuthi ulutho olubonayo uyalamukela yini, luyakusiza yini, kumbe kuba yinto nje edlulayo. Nxa sikhangela lolu daba sinanzelela ukuthi uJesu wabuya wangena ethempeleni, wafika wabala umbhalo owawutshengisela ukuthi uvela ku-Isaya, owawutshengisela ukuthi yena nguye uMesaya. Ngakho ke kulabo abantu ababese sinagogo babekwazi njalo ukuthi kwakuprofithi ukuthi nxa uMesaya esefika uzayenza zona lezi zinto uJesu asikhuluma ukuthi uzazenza, ngoba wagcine batshele sithi lumbhalo usuphelelisiwe yini, ebatshengisela ukuthi nguye uMesaya abakade bemmelele. Kodwa siyabona ukuthi abantu laba beNazareni abazange bamamukele uJesu njengoMesaya ngenxa yokuthi bamthatha njengomntaka Josefa umbazi. Abazange bamthatha ukuthi lu Jesu asomntaka Josefa, kodwa simthatha ngokuthi unguMesaya, simthatha ngokuthi unguNkulunkulu owabuya wahlala wabaphakathi kwethu uEmmanuel. Ngoba siyananzelela ukuthi kulabo abakhangela uJesu njengoMesaya bathola ukuphiliswa, bathola ukusiliswa, iziphofu zabona, ababe izigoga bahamba ngenxa yokuthi abazange bethi bona lo ngumntaka Josefa. Ngakho empilweni, nxa wena ukhangele izinto, nxa uzikhangele wena, uzithatha njani? Uzithatha njengokuthi ungumuntu odalwe nguNkulunkulu, ungumuntu ozaphumelela empilweni, kumbe uzibona njengomuntu ongancediyo, umuntu ongayindawo ngempilo? Nxa njalo uthatha izinto kumbe abantu osebenza labo, ubabona njani? Ubabona njengabantu abaqakathekileyo, njengabantu abakusizayo empilweni, kumbe engcono abantu laba abangikhathaza? Indlela oyamukela ngayo abantu kumbe isimo oyiso sona wena yikho kwenza ukuthi uqhubekela phambili uthole olunye ulutho khonapho, kumbe akukuncedi ngalutho. Abantu abaningi ngiyananzelele labahlala khonapha elizweni lethu leZimbabwe, kwezinye isikhathi ngenxa yokudubeka sokwaba khona ilizwe lethu aseliyigugukithi. Kodwa sihlala phakathi kwaleli lizwe, lilizwe elihle kakhulu, lilizwe okumele sibonge uNkulunkulu ukuthi sazalelwa kilo. Hayikhona ukuthi ngaso sonke isikhathi siyabe singabangungunayo. Kukhona okuhle phakathi kwaleli lizwe okumele sikubone. Kufanana njengobaba oyabe ehlala lomama, nxa umkakho ungasoze umkhangele ubone izinto ezinhle ngaye, awusoze umkakho kube lesikhathi lapho ozamamukela khona ukuthi hayi lo nguye umkami, muhle, ungigcinele kuhle abantwana, nguye umkami, uyamphekela. Akusoze kufike lokho nxa uyabe utshona ubona izinto ezimbi ngaye. Ngakho namhlanje leli lizwi lisibizela ukuthi asiguquleni indlela esicabanga ngayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba siyabonga ngayo yonke into osenzele yona. Sesithandazela liviki, ibusise njalo lalabo abangezwa kuhle emzimbeni, baphilise, ubasilise egama lika Jesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke untungamili Nkomo. Singake hluka nokuthi sikhangele okugokela lamhlanje. Abantu bakhuthaza ukuthi kuthuthukiswe abesifazana. Kulaliswa esibhedlela eHarare okucatshangelwa ukuthi ulegciwane le-coronavirus. Sikuthuba lapha-ke uhlelo lwethu olubalisa wonke sidube sithi asihlanganeni lokusene.